umhlangano weCongress uqhubekela phambili ngoba umhlangano weCongress yozabuthanisa amalunga MTCP amaningi kakhulu ngoba sinazele umama ukhuphe ulanzi unazele ukuthi laba bantu bagcina ngokuthi bebelokhu besithi i-National Council yiyo lamandla phakathi kweCongress. Because ukuthi iCongress yakhona kumele ibize ezidabeni ezinjengalezi. Ngakho-ke wayibiza ngeiCongress ukubana izokupha ubukhokheli, izokupha izixazululo. Ngaso-ke kuCongress amalunga wona lawo awe-National Council lawo ayabe selingana lomuntu wonke obuye kuCongress. Bona ba-less than 200 iCongress labantu abangafika 4,000. So asomhlangano omncane lowo, njalo amalunga azabuya amaningi. Abantu ababili abathathu bangaze bayekele ukubuya. Umningi lo labasekeli bebandla le-NDCT luzabuya ukuze luphe izixazululo. So ahamba kuhle amalungiselelo ama-province wonke, ama-districts wonke, ama-delegates akhangelele kubana abuye kulo mhlangano. So kuyabe nje mhlaka 21 kuthe gwaqa koBulawayo kunikwa ubukhokheli ngebandla le-NDCT.
Likhangelele ukuthi kuzaba kulamalunga amangaki?
Ikuze i-quorum ikwale i-Congress ye-NDCT. Ngicabangela ukuthi angisaqondisisi kahle kahle ifiga yakhona, kodwa kumele kube kubu around 3,000. So kuzabizwa kukhangelelwe nangesikhwama ngoba iCongress kumele kuphathwe kuthwalwe abantu. Le mali engene kwi-MTCT ngikucele labo nomzana bona laba abanye abayezukuthwala ngabona imali yakhona kabasoze bayikhiphele kuCongress. So umama umakhuphe umatata ukugcala indawo yonke kubana azame ukuthi aphathise amanye ama-departments ukuze kukwanise ukuthwala kwabantu. So kungathwala abantu maybe kureduce kancane ama-delegates aphansi kakhulu kumbe akuma-wards ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi bafake i-quorum but kuphinde kukwanise ukuthi kube yi-Congress esemthethweni. So kuzabuya abantu abadlula 3,000 kodwa bangashile kufika the-original number e-4,600 or 800.
Manje njengoba inkokheli enye ingasoze ibuye efana labo Chamisa labanye laba, lizayothi yiCongress njani kungela inkokheli emgolo?
Yikho khonokho okuthiwa yiCongress ukubana kuyabe sokubuye wonke amalunga ayenza lesi leli lunga ekuthiwa yiCongress. iCongress ibuthanisa wonke umuntu. Nxa sokuseCongress nomama umakhuphe uyabe selingana lomuntu ovele kuward yeCholote lomuntu ovele kuward yeChipinge. So akutsho lutho ukuthi ungayekela kubuye uzibanibanyana kumbe uzibanibanyana as long as ama-members amalunga amaningi ebuyila enza isinqumo siyabe sibamba wonke obuyile ngelo ongabuyanga because abantu nxa bengamalunga e-MDCT bangamalunga ngokulinganayo. Omunye namunye uyabe levoti yakhe yodwa, omunye namunye uyabe ezimele eyedwa. Yikho nxa kuvota kuCongress omunye namunye uvota ngevoti lakhe elilodwa. So ongabuyanga eyedwa uyakasuzatshintsha ukuthi yiCongress ungakhathalekeli ukuthi yena ngoba ukuthi umuntu lesikhundla sidi kwe-MDCT imindaba esingathi nge-deployment yikuthunywa ngabantu ukuthi wena suyikuthi basi nxa kubuye kuthini ekubeni ngamalunga wonke umuntu uyalingana umama makhophi uyalingana noma langubani olilunga le-MDCT.
Kanti kuyini okwenza ukuthi likhethe umnumzana Maduku yena elilunga le-MDC Alliance?
Umnumzana Maduku asuye kasilunga le-MDC Alliance. Umnumzana uMaduku lebandla lakhe alikhokhelayo. Umnumzana uMaduku ukhethiwe ngoba ligqwetha eliphezulu elihlonishwayo ngendaba ze-constitution, is a constitutional law expert and the professor. So umuntu onjalo umuntu owaziyo, sibe sikhangelele ukuthi situme sibili umuntu okwaziyo ozathi nxa angafika athole ukuthi kunale edalela khona kulempikiswano ezingekho emthethweni akwanise ukubana amisane lazo aveze iqiniso umama omakhuphe ahamba ngalo ngalolu udaba lwe-constitution.